ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 6 kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, umkhokeli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Obed Masaraure uthunjiwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababothwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, uthunjiwe ngabantu abangaziwayo ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Umkakhe uSabrina Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi bangenelwe ngabantu abayisithupha endlini yabo eseWaterfalls eHarare, bahudula umyeni wakhe bamfaka emoteni bahamba laye. Unkosikazi Masaraure uthe njalo abantu laba kabazange baziveze ukuthi bangobani lokuthi bamusa ngaphi umkakhe. Wengeze wathi abanye babo bebezivale ubuso. Isehlakalo lesi siza ngemva kokukhalala umsebenzi kwamalunga enhlanganiso kaMasaraure ekhala ngeholo eliphansi, njalo esithi kumele uhulumende awahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale ngomvulo njalo kuphele izolo. UMasaraure uthe ubengakayimangala emapholiseni ngoba esabile ukuhamba ebusuku eyedwa. Iningi lithi isehlakalo lesi siyethusa ngoba kulabanye abathunjwayo banyamalala kokuphela abafana lomnumzana Itai Dzamara. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi ezimtha ithi uhulumende kumele engezelele ababalisi iholo ngenkulungwane ezintathu zemali yama-RTGS, njalo enye ibe ngedola leMelika. Isiphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bathwele nzima ngoba imali abayiholayo kayibe nelisi lutho.
Intengo phose sezikhwele zazo zaphinda. Ezinye zakhona kwamanje lethethi zikhangela zathola ukuthi sezidlalela ku-85% kusiya ku-96% ukukhwela kwezinto elizweni. Oso kusitho ukuthi izisebenzi okumele zihole zize ziphinde njalo. Lokho sitho ukuthi ziphinde kuyani imali kade vele sibatshele yona. Sasithethi nasifuna i-1700 ekuqaleni, ngayo imali abayiphiwa ngoJanuwari. Phezu kwaleni kaJanuwari esiyikhangele, sesicela ukuthi intengo leziphoso zafika zaziphinde laphana. Okutho ukuthi okunjengokwamanje, iholo elingenelisa umuntu ukuthi aphile le mbuli yakhe nje, aphile okobuyanga, liholo elingafika kunkulungwane ziphosa ezintathu ezinamakhulu njalo ayisithupha, 3600. Yiyo engaphose incede umuntu ukuthi aphile lamhlanje eZimbabwe. Ngaleyo ndlela esisuke unqongqoshe wezimali mayengaze aphikisana nemiphumela enjengaleyo ekhona esobala esezitolweni lakho njalo ephilwa ngabantu.
I-3000 leyo likhangela ukuthi ingama-RTGS kumbe idola lemeli?
Hayi, sesikhangela ukuthi ngendlela ekhona i-RTGS asizosibize imali engaphezu kwale ekhona ngabantu. Esithethe sakucindezela ukuthi-ke aluba kungenzakala sokuzamele ukuthi usiya phambili, nakuphela ayimanga le ntengo sixoshana lento elesivunguzane egijima kwesivunguzane, okutho ukuthi kayimanga ukukhwela kwezinto akumanga. So kumele ukuthi uhulumende-ke azame ukuthi abuye afake njalo nje umqamelo esizabe seyanekiwo ukuthi singazisezwa ubuhlungu, okutho ukuthi ngenyanga ngenyanga kaye ekhumbula aphosele phela imali yaseyanelika ezanceda ukuthi labo abaya ezibhedlela bathole ukuthenga imithi, nango phela abemithi yabo bafuna imali yasemalika. Kathi la mafutha ezimota sithole ukuthi abaningi bakhululekile badinga futhi njalo nemali yaseyanelika. Kuzangicinisa ukuthi abantu nxa bethe bafike ukuthini bakhanye bebeyame kulowo mqamelo wemali yaseyanelika. Sikhangele ukuthi leyo nkulumo layo kayixukusa nale imali ye-RTGS, nango phela yiyo abathi bona bafisa ukuthi ibe khona ibe yisebenza.
Woliyane yemelika iyabe iseceleni.
Iseceleni njalo iwumqamelo nje ukuthi seyame kiyo.
Ye, ngezinye indlela singalibona litshengisela kunsukwana ezilandelayo.
Bengingathandi ukuthi ngibe ngathi ngumuntu olenduku ezidukuzwe emqubeni. Bengithanda ukuthi okwamanje siye siya kudale siyaxoxisana ngendlela ingqondo ezivuleke ukuthi sizathola isisombululo kulokho. Kathi ke nxa kungasoze kube isisombululo sizakuzwa sibone ukuthi ababali sibaphatha, kodwa phela ukutshengisela kunezinye zendlela zokusola nokunqanda uhulumende nxa esephambuka. Asithi ukuthi yizo kuphela ezingasebenza. Okwamanje sisase-etaleni lokuxoxisana. Asixoxisane kuphume imiphumela ezwayo. Asizokukhuluma ngenduku sezikhathi. Singahlala singathi singonduku yezibomvu. Siyabe sukungathi sihlezi vele sishomile. Kathi hayi, sihlezi sikhangelele ukuthi abantu baxoxisane labantwana nje bafunde kulokuthula.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimta ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana isanda kwedlula besetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Inhlanganiso eziningi zithi lokhu yikuhlukuluza nje abantu abachothoza umbuso kaMnangagwa. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi kusukela kudala ngesikhathi sabomuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo, uhulumende weZANU-PF uhlezi ebopha njalo nje labo abangaboni ngaso linye laye.
Ukubotshwa kwabantu khona kuyinto esuka ikhathaze ngoba kuyethusa nxa uzwa kuthiwa abantu babothiwe. Kwenza abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende kukhona akwaziyo kumbe kukhona azama ukwenqabela. Ngokubona kwami kube kwaba le mbiko yokuthi abaphikisayo bafuna ukustraga kumbe ukungena esitredini ngesolo uhulumende. Ukuthi uhulumende ngabe laye eqalisa ehle wacabanga ukuthi no nolontweni baqalele kumbe ngihle ngenze okunye okungabe thutha. So ukubotshwa kwabantu kuyinto engahlalisi kuhle abantu lisuka libe sokusuka lokwesaba ikakhulu kubona abama-civil society bengazasebenzi kuhle.
Ye, siyabona ukubana bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokufundela ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Ubona ungani ngakuliqiniso lokhu kumbe kufana lalokhu esike sakuzwa eminyakeni edluleyo okwakwetheswa abantu abanjengabo Joshua Nkomo labo ndaba ningi sithole?
Ye, njengoba usitsho nje iZimbabwe ngathi mina isile 39 years 40 something years almost 40 years independent 39 actually. So into evame ukwenzakala minyaka yonke mihla yonke. Isikhathi esiningi abantu bangibona bazebotshwe amacala angibona nxa ezephanyekwa eseziya phambili ayacina edilikile ngoba kuyabe kungela bufakazi. Yikho sokuzenza abantu becabanga ukuthi yindlela kahulumende yokwethusela abantu acabangela ukuthi bayamchothoza kumbe abamthandi. Kube sokusiba yindlela yokuthi abantu sesingakubeka thina sithi i-harassment kumbe ukuhlutshwa kwabantu abazisebenzela bemi bodwa ikakhulu abesivil society nabe-opposition.
Khona kusebenza na khona lokhu njengoba sibona uhulumende elokhu esebenzisa udaba olufanayo lokubopha abantu, kuyasebenza yini nxa ukhangela?
Akusebenzi ngomthetho ngoba amacala ngibona acina ephelele emoyeni kumbe lahliwe kodwa ngithi mina ukuthi uhulumende nabe yamsebenzela ku-political programs akhe ngoba nxa ebopha abantu babana ukuthi yabe le nhloso yokuthi kafuni ukuthi izinto zihambe ngenye indlela le nhloso yokuthi ufuna ukwephusa i-civil society e-position ngelisho lakhe yena uhulumende ukuthi kuyamsebenzela ngoba uyabe senqabela ukuthi engachothozwa kakhulu abantu bengaphumeli phande beyitshengisela izinto okuhonona kwabo into abangazithandiyo beyitshengisela ilungelo labo kodwa nxa ukukhangela ngokubusana kuhle i-good governance le-democracy akusebenzi kuhle kuyinto embi ngoba yikho kubangela ukuthi lamanye amazwe labanye abantu bekuthatha ukuthi hhayi ezimbabwe ukuthi uhulumende kenze kuhle
Umnumzana Methuse Limoyo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlive ithi obengomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe umnumzana Phelekezela Mphoko sehlawulwe imali efika izigidi ezintathu $3 million yinkampani yeChoppies ukuze abuyisele isabelo abelaso kuleyo nkampani. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors liphume kumncintiswano we-COSAFA izolo ngemva kokunqotshwa ngeleZambia nge-4-2. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kunjani umsakazi omuhle? Igama lami ngumgcini ekhaya. Mina umsakazi lo isilokudana ophindaphindiweyo ngendlela uhulumende wethu akhethe ngalo ilizwe. Ungathi abantu bethu abakhokheli bethu babafundi bafuna ukuhlala isitulo kakhulisa ungathi yiso abasiqakathisa kakhulu ukuthi babone ukuthi abantu bayagqizeka kibo yinto encane sathi siphuma uMgabe sasitshela ukuthi hhayi sekuzaba lobungcono okuthize kulithembi sasiphonga ukuligaxa nje emahlombe ethu kodwa singathi sileni solo so nanku sokuphumela egcekeni kufana nokuthi ibhasi le ihambe ngala driver ilala driver ku-steering kuthi yaduma ukhondekithanga uyodosa iwaya ngapha ifaka amafutha etizaziqondisa yokuthi hhayi laphanayo sizathele nzima sebisi ibhasi ehambe iyode ngala mshayeli ukhondekisa akakwazi ukudrayiva kuthiwa kuloku yindika akazi ukudrayiva i-inspector la yakwazi ukudrayiva udrayiva asazi ukuthi wasawayana akabonakali naso ibhasi esihamba yokuthi izaziyewele emfuleni alolo lusizi 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 sidane labo akhokheli bethu abesintwini ngapha labo basifaka edakeni basivoxa basigalulisa hayi satsha 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 asazi ukuthi atisona.
If kuyikuthi i-MDC akukhe kwenzile ukuthi i-ZANU-PF ingarobi akuyekelwe kudlala ngesikhathi ikudlala ngesikhathi akuyekelwe Zulu kandawo ngiyalicebisa nani akuyekelwe ukuvota if i-MDC inganayo indlela yokuthi ibone ukuthi i-ZANU-PF ngeke irobi akuyekelwe.
Kungasuzwa ibondi note phakathi kwelizwe lethu into ingaba ngcono ngibona ukuthi ukhale ngidinga imali engithi ngingayitholi isebenzi ngoba kathesi sikhala ngokudinga imali ibondi note ungayitholi imali yangukona susebenzi ungathi ungumuntu ukuthi usebenze suyitholile imali yangukona ayithengi lutho sakambu akusizi lutho okudilikayo yithi amandla ethu ayaphela ngibona amakhulu yezanu lokho esithi isiphana isikhathi umgabe sampi isikhathi isikhathi sonke sampa sona sabanga sokuwesta abanye sebekhulile kathesi masakwanisi lokuzisebenzela kodwa izoloku kuthiwa siphi isikhathi so isikhathi sangikhona sozisiphiwe sokwenzani siphiwa bani isikhathi sangikhona bayaphiwa kodwa sebesiphiwe isikhathi wona ngesikhathi sokubana bebulale wesi kulokhu kuyabe kuyikhukho kathesi ilizwe selifile imali ayisasebenzi so bembona ukubana kungakhutshwa ibhondi nothi le-RTGS yawo leyo singazange zivele siyibone ephomba ukusebenza emoyeni bona ingani into zonke zingaba ngcono ngoba sibe sisikhala kodwa sidinga imali esebenzayo kulokudinga imali engasebenziyo ukuyala kwemisebenzi ukwenziwa ngamatitsha lokhu nambona futhi akusebenzi ngobana kathesi asezosikhathi sokuthi uthi umuntu lekulicembu kwakhe athi ngenzi istrike so ngokuthi umuntu ongabambani ngoba wonke umuntu lendlala kula muntu osuthayo lapha khona wonke umuntu lendlala kungathi wena osewule kulicembu kwakho usenze ukuthi uzesibambani usenze ukulicembu kwakho usenze istairway yakho uwedwa lolicembu akula nto ephumayo vela kula sokule minyaka emingaka amatitsha egijima emgwaqweni esenze njaninjani into akusebenzi amatitsha amadokotela konke uthi batshona esithi kufuneka umuntu wonke kubanjani ukwenziwa into yinye yikho ukungakwanisi ukubana uncedekile hayi khona lokuthi umntu angacabanga ucanga into yedwa lisithi lami nokulicembu kwami senzisenza kuminuto so mbona ingani hayi baraiti abakwenzayo kodwa kakuphumi ngoba balutshwane kakhulu njalo la bantu ababayenzela lokhu vela banakani langakwabakhangeliyo saka bayazama kodwa mbona hayi ngaba ngantshintsha indlela yabo yokufuna umuntu wonke ngoba abanye abantu ngaba ngasebenzini ohleziyo endlini akanamsebenzi kodwa wonke umuntu ufuna ukudla ohleziyo lo sebenzayo sihlangane kudleni saka konke kunogweku kuyenza ukuthi kusihlanganise sikhona ukuthi ukwenza into eyi-one ngoba wonke umuntu unendlala yomcabango wami ngilawo ngoba ukukhulunywa ngabakhulu bethu kabakhulume izikhalazo zabantu singakhalaza bona kusasa bavuka belenye inkulumo abayikhulumayo ukuthi bethi hhayi izikhalazo zabantu akade besenza lokhu siyazizwa sizalungisa so and kubele kwintshintsha ngakula bona bavuka bekhuluma kwabo abakucabangayo into ziyala lokhu ezisuma siya phambili so sokufuna umuntu wonke ukubambana la ngiyabonga.
Baba uNcube eseGoli ngokuhlala kodwa esentuntweni esigabeni kundunu sibasa ngicela umphakathi bese ngiyacela kumphakathi ukuthi mawungabulokhu urojwa ngabantu angali siyahlupheka kodwa umphakathi mawungabulokhu urojwa ngabantu abaphezulu ingekho into abayenzayo bedinga nje crowd bedinga nje ukuthi sibe ukweseka beseke ngabantu kodwa ekugcineni abantu bangatholi lutho. Angazi iZANU-PF, angazi ukuthi abantu bangasinikeza qhinga bani ukuthi iZANU-PF siwise esihlalweni. Kodwa ke naye MDC mayingathathi ichance ngokuthi abantu bahlupheke bahole bathole noma ngamaplus thina sihluphekile. Iphuthe lenziwa nguTswangirayi babuTswangirayi elokuthi abone ukuthi uyarodwa kodwa kungabi nesisombululo sokuthi okay njengoba iMDC iZANU-PF yazi iyarobha aqeqeshekile uRobert. Ngiyabulisa abalaleli Studio 7 Ncube ukhuluma. Uhlupho mina enginalo MDC ekababa uChamis ibuthi noma sithi lo nyaka 2023 kungenelwa ukhetho uza contesta yini ubaba uChamis? Ngoba i-ground is not even so ngitsholo emavotini ngoba behlala kukhala kuthiwa iZANU-PF iyarobha yebo iyarobha kodwa senzeni yena ngalokhu bakuthamisa noma naye ufuna ukuhola azaphe thina sobe sihlibele sihlupheke.
Labo gebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa kusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ukukhulumisana obekukhona izolo phakathi kukahulumende wakhe lo eMexico phezu kodaba lokufohla kwabantu bengena eMelika ngokungekho emthethweni kube lenqubela phambili. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi impi yemithelo kwezokuthengiselana ephakathi kwele Melika lele China ilako ukudunga umnotho wamazwe omhlaba jikelele ngomnyaka ozayo. Siziphetheke ezekuseni ngolunyelwe izindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokuthi izizukulwana zabensundu abalabokhokho abathunjwa iMelika emazweni ase-Afrika bazogqilazwa okwamakhulu eminyaka kumele zihlawulwe luya lwesiba segudwini njalo luphathwa kabanzi ngabadinga ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli bencintisana lomongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Abathi uhulumende weMelika kumele ahlawule abantu abamnyama ngokugqilaza okhokho babo bagoqela unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Elizabeth Warren lomnumzana Cory Booker yena othi kumele kubunjwe ikomiti ezaluphenya kabanzi lolu daba. Isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson uthi uyawusekela lumbono.
Le ndaba esegcikene kakhulu umnumzana Ntukamile ngoba kusobala ukuthi umnotho welizwe leli eleAmerica wathiwa ngokugqilaza abanye abantu. Ngakho-ke angiboni kuyinto engabe singabe siyangabuza ngayo nje kusegcikene ukuthi hayi nxa kuyukuthi sesifikile isikhathi sokuthi sokufikile emqondweni yabo ukuthi ngabe kukhona abakwenza bekwenzela laba abangabantwana mhlawumbe engathi phecele ngesiNgisi ngathi ama-descendants alaba ababagqilazayo kuyinto elinginje njalo kuyimfu fanelo ukuthi bathole okuncane ngoba umnotho lowo wakhiwa ngamandla abokhokho babo.
Lubana kuthe kwavunyelwana kwenziwa khonoko Twala, liyabe liyaqhutshwa njani kahle kahle lolu hlelo? Ngubani oyabe yanikwa, ngubani oyabe ngasozanikwa?
Ya into le mhlambe esingathi iyaphica kodwa kayiphica ngoba singananzelela la manje abansundu okuyizizalwane zalabo abagcilazwayo basase lapho esingathi isingisi ngama segregated areas bakhangela kubo Chicago ukhangele lapho engikhona mina lapha edolobheni leDallas eTexas ama southern side amadorobha amakhulu yikho lapho othola khona kungama communities abantu abamnyama ungakhangela impilo ephilwa lapho kulokuhlupheka okukhulu kakhulu ukhangele izindlu zabo ukhangele nje singathi infrastructure izakhiwo nje kazikho izakhiwo ezingathi zingatshintsha impilo especially yabantu abasha lapha sikhangele ama-recreation centers kangako ungawakhompela ama-recreation centers sezindaweni lezi ezingathi kulomnotho khona zehlukile kakhulu. Ngakho ngibona ngathi sinyeke silandelele abantu ngamagama ukuthi mhlawumbe lo ngumntakabani waye ngumntakabani ongibe isizukulwane sikabani kodwa singalanda nje ama-plate communities qala ukwenza i-development lapho ngibona ngathi siyabe senze i-justice nxakhela indaba yesilivery.
Ngamanye amazwi uthi inhlawulo le kumele ize iyintuthuko ezigabeni zabantu abamnyama.
Kakhulu ngoba indawo abahlala kuzo mpela kulobuya ngobuthize esingake nginikeza isibonelo nje ngolunye udaba engingalubona lapha kumaphephandaba lapha eDallas ngemva kokudutshulwa komunye umuntu besebenza lapho kuthezwa khona izimota eCowers lapho thi besebenza khona 25 years bese bebuza ukuthi kanti abantu vele bona baze babuthane kanjalo njalo nje ngempelaviki kwenzakalani. Abantu babike ukuthi kakula lapha abangaya khona kulezi zindawo kakula noma mhlawumbe ngathi ama-restaurant indawo zokudlela lapha abangahlala khona phansi kube lezi tulo kuphandle bejabule. So indawo abagcina beselelayo ukuya kuma nje phandle lapha kumakhawa bezama ukuzijabulisa bese kuvuka udlame.
Wona amademokrasi ngokwawo ubona evumelana yini kulokho?
Cha, akabavumelani kusegcekeni singananzelela uzana ngane bona ukuthi akakhulu abantu abakhuluma ngalolu daba bakhona yebo abamhlophe abakhuluma ngalo kodwa iningi labo ngabensundu ongama direct descendants ama lokuzeni ama slaves. So kuyindaba mpela ehluphayo kakhulu ngoba kubonakala ngathi nxa lungaphatha lolu dabo luvunyelwe kangako umnotho walabo esingathi bona bathola inzuzo esingaphecelezi abelungu bona ngathi umnotho wabo ungathi unganyikinyeka kancane ngathi ngiphecelezi bayesaba nje icompetition lokuthi nxa bengani kusinganikezwa ama equal opportunities ama equal resources kungatshintsha umnotho wabo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sokwisikhathi sokwelula imizimba abanengi selivukile siyabona lisibukele enkundleni yeFacebook sikhangele kulosi semhlabeni mtakathixo bayana. Uthi wena sesivuka ngenhlupho zika Obert Masaraure kambe bamuse ngapi? Uyaqhubeka njalo lapho uBhayana uthi kodwa silusizi ngoteacher bethu kubuhlungu. Usikhumbuzo Mlalazi uthi wena tomukisa baqalanga bose kubulilima baqalanga mobuyisiwa na Mlalazi ndidumani. Makatio Kelechi Nase utuena Vamukachini Tim Sabangana utuena ama vugo baki silani lati siali vugisa siali bulisa.
Habale malega ti bai puna ganjar. Dijele ga tuja mila mulela la nginge. Dijele ga tuja mulela la. Aniye puni ma, yuma. Udinye keli ma. Aniye puni kekele.
Itaheli tala idlozi uJays Marabini ehlabela ke kamnandi lapho ngengoma ehlabela ke sigqibela uhlelo esithi litshe likantungamili mvulela ngiyadlala uthi litshe likantunjambila. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuzi umnumzana uBert Masaraure uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa emthethweni laba namuhla. Kwaneleke okwalamhlanje okwamanje likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7 olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asidibeni kwezekuseni njalo ngu-Fast 6 kusasa litshone kuhle.